isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 11 ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the reason why we are saying we need a new
esinye sezizathu sokuba kungani sifuna kube ngabehlanganiswa ezimeleyo ezokuqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka 2018 yikuba iZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engaselelisi ukusebenza izimeleyo.
Ibandla eliphikisayo le-People's Democratic Party, PDP, lethula amagama abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala le-parlamente ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa uselusidijile ingqondo, ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ube vele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga.
Amagqwetha kaMnumzana Barnabas Mwanaka, ilunga le-MDCT eletheswa icala lokubulala ipolisa, ayelandula leli cala esithi wayengekho eHarare kusifa leli polisa. Amasela enwele eziphothiweyo, ama-dreadlocks, asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Tendai Biti, uthi ibandla lakhe seliqalisile ukukhetha abantu abazancintisa belimele kukhetho lokudinga amalunga edale le-parlamente ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma ngaphambilini komhlangano wethula abantu laba eHarare namhlanje, uMnumzana Biti uveze ukuthi sebethole ingxenye yabantu abazancintisa esikhundleni zokudinga abameli bedale lephalamende lona elilamalungu angamakhulu amabili lechumi 210. Lanxa singenelisanga ukuthola wonke amabizo abantu asebekhethwe libandla le-PDP abalolwazi ngokwenzakalayo, bathi omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Linda Masarira. Ubithi uthe inyathelo asebelithetheleli kalisoze laphambanisa imizamo yokumanyaniswa kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho. Wengeza wathi ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu, kumele uhulumende avumele abantu abavela kunhlanganiso ezifana le-United Nations, i-SADC, le-African Union baze bona ngokuqhutshwa kwalolu khetho. Uthe njalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, kumele idilizwe ibunjwe kakutsha.
And part of the reason why we are saying we need a new election.
Esinye sezizathu sokuba kungani sifuna kube ngabehlanganiswa ezimeleyo ezokuqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka 2018 yikuba iZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engaselelisi ukusebenza izimele, isebenza ngokulandela okufunwa ngabebandla leZANU-PF.
Umbono kaBiti usekelwe ngumgcini sihlalo webandla lakhe uNkosikazi Lucia Mathibenga, yena othe kabayithembi iZEC.
AbeZEC vele kabasoze baqhube kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi lo umkhokheli wawo wayelilunga lephalamente ekhethwe ngubaba uMgabe ngokwakhe. So sibisibile asingeke sathi ngumuntu o-independent osimele yedwa, ngumuntu nje ozabe lokhu ethalaza ebuza kulaba abaphakathi kombuso ukuthi ngikuhambise njani, ngikhulume njani, ngiqhube njani. So mama lo kakhululekanga.
UNkosazana Mathibenga uthe njalo ibandla lakhe lizaqhubeka likhankasela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe lazo ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amagqwetha amela ilunga lebandla le-MTCT umnumzana Barnabas Mwanakwa uwetheswa icala lokubulala ipolisa alandula leli cala esithi uMwanakwa wayengekho eHarare lapho kwenzakala ubudlwangudlwangu kwabulawa uSergeant Tokmopiri. UMwanakwa obesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokubulala lamanye amabili okutshaya amapolisa lokuvimba umthetho mhlaka 29 ngenyanga edluleyo eHarare lapho kwaqhamuka udlakela abaphila ngokuthengisa bekhonona ngokuphoswa kwameva ensimbi awokwenqabela izimoto ukuthi zingabaleki amapolisa amaspikes. Umthethwandaba uyavuma ukuba uSergeant Phiri wawa emoteni kodwa amapolisa athi uthe ewile uMwanakwa labanye abasekeli bebandla le-MDC thi bamgongoda ngamatshe. Elinye lamagqwetha kamnumzana Mwanakwa umnumzana Tonderai Batasara uthi uMwanakwa wayengekho eHarare mhlaka 29 ezivakatshele eKaluma. Sixoxe lomsekeli wesikhulumelise MDCT unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa uselusididile ingqondo ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunje nje sinomunye wethu uma engahama usejele owe-Glenview 5 labana okuthiwa bakulala ipolisa. Uma engahama wayengekho le-Glenview yankhona wayesenkonzweni kule video etshengisa ukuthi usenkonzweni kodwa namhlanje useva 20 years egroupi yena engabulanga muntu. So izani sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhethu. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba ngoba ukuthi bazabotshwa labo bayeselejele besele into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze ziswelakale ngoba sonke siyazi ukuthi izano isebenzisa ukutshaya abantu, ukwethusela abantu, ukutshisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathole abakufunayo, befosa abantu ukuthi beze izinto abangazifuniyo. Bazaliqalisa sibili udlakela and kukhetho lolo luzayo udlakela ngkhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu ngoba uma seqalisile ubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga utshengisela ukuthi lapho esiyakhona futhi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi amabhoda kezi sebawavusile sebeqalisile ukuba trainer okutsho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe lingethuseli ngabantu abalidlisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavela emayunivesithi lathengisa izinkomo lathengisa izindlu lihlale ebhalwini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana basemgwaqweni bathengisa ama-juice card.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amasela enwele eziphothiweyo ama-dreadlocks asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. La masela adumela umuntu amgele ngodlakela lezinwele. UBenedict Nhlapho ukhuluma labeZimbabwe abalenwele eziphothiweyo bona abathi sebehambela evalweni sonke isikhathi ezidaladeni zala amadolobho.
Adlamalahla amasela enwele eziphothiweyo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa usekutshiya abeZimbabwe abaphothe inwele sebedlela evalweni xa behamba esitaladeni. Lezi zigebenga zenwele eziphothiweyo zihamba zithwele izigelo lezingqamu zizingela abalenwele eziphothiweyo ezinde. Othathelwa inwele uyabanjwa atshaywe ngento thile emtshiya eqalekile qede lapho kusetshenziswe ingqamu loba isigelo ukumgunda inwele ngodlakela. Ngemva kwalokhu lezi zigebenga zicela enyaweni zinyamalale lenwele zakho. Besuka lapho baqonda kulabo abalungisa inwele eziphothiweyo nga abazontshileyo kungezinde bazithengisa ngemali engafika amarandi azinkulungwane lamakhulu amahlanu 2500 rands. Iningi labezimbabwe abalenwele esiphothiweyo abakhulumele studio 7 bathi abasalugxobi kwezinye indawo, kanti ke isikhathi esiningi sebegqoka ingwane loba bathandela ikhanda ngamalembu xa behambela endaweni ezingaphephanga emadolobheni la omabili. Isizalwane sezimbabwe layo olenwele esiphothiweyo umnumzana Mqasiseli Gwazagwaza uthi lobu yibusela lesihluku esingakhulumekiyo.
Bafuna wona nawe natural elifana nelami lona leli enginalo, okusho ukuthi bathageta umuntu one threat elihle eselikhulile, bakuvimbe, bakubambe, bakukhathe, babalele. Ingakho lento bayibiza bethi cut and run, ngoba bafike bakukhathe threat babalele. Futhi ikhanda kuseyinto ongahamba uyivikelele, mhlawumbe ufihlile ukuthi bangakunqumi.
Omunye njalo ezimapho umnumzana John Dube yena uthi aluba amakhanda ayakhipheka, aluba bachiya bawachwatikile ezindlini nxa bengena ezitaladeni lemalokishini emadolobheni la omabili.
Sekuyindaba ebahlile leyo, especially lapha etawuni kahle kahle abosister sebebathathela ngamarasta. Amarasta sakathengiswa boma 800, bekusho ukuthi irasta lakho lingakanani, so abantu vele sebebamangqunguzi vela kusela ngenihle.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Maphaseka Mahlaletsi uthi ubesiyadinga iofisi thile edolobheni leFetenahgeng, wahlangana lendoda thile yazinikele ukumsiza ukudinga leyo ndawo. Batheke ngokungena emkotweni waklinywa intamo wathi yoko, uthe esephaphama esegelwe impabanga inwele sezimile nyawo. Omunye uthe lokushini leDurban wahlangabezwa ngabafana ababili bacela imali wathi akanayo. Eselibele omunye wamvayindela ngesibhakela ebusweni wathi diphansi, laye wavuka esegelwe untswi. Isizalwane sezimapho umnumzana Sipho Ndimande uthi lokhu sekusenza impilo yabo ibe nzima kakhulu.
Ngoba ngingumuntu onama-threat kanje, ngizwa ngishaya uvalo kakhulu ngoba sengiye ngayizwa kakhulu le ndaba. Ugcwele kakhulu endaweni ezifana nabokazi, sithola ukuthi uyahamba basifika baphula inwele zakho ama-dreadlocks. Noma umfazi noma undoda kuyafana, it's a very risky thing ukuthi ube nawo ama-dreadlock, because bakuphula la ma-dreadlock ngodlame, sithola ukuthi bakhipha neskin sakho laphaya.
Umnumzana Gwazagwaza yena ukhuthaza ngitsho labezimbabwe abalinwele esiphothiweyo abethekelela kwele South Africa labo ukuthi baqaphele.
Engakusho nje ukuthi abantu bananzelele kakhulu, ikakhulu abakazi abangosisi, bengahambi kumnyama endaweni engathi zisithekile, engathi zicashile, ngoba kulapho abathageta khona kakhulu. Ikakhulukazi nje iHebron nedolobheni ngale phansi, yikho lapha abantu abathageta khona.
Uhlupho yikuthi abazihluphi ngokubika lo bugebengu emapholiseni, njengoba kungelula ukudinga izigebenga lezi, kanti ke lasenkantolo licala eliyimpica abadala leli. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection, sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngamabandla kumbe abazizimela bodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumakakazi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Esingakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zomvikela kwele Melika ezePentagon zithi zingeke zapha isiqiniso sokuthi ngempela umkhokheli weqembu labalwa becatsha be-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi ufile. Kodwa bethi balethemba lokuthi lokhu kuliqiniso. Ababike ngemfa yomkhokheli we-ISIS yinhlanganiso yezokulondolozwa kwelungelo loluntu elesigodlo kwele Bilitane, a Syrian Observatory for Human Rights. Ele Angola selilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa ngenyanga ezayo kuncwabakazi olokudinga umongameli ozathatha isikhundla esesithiwa ngumongameli Jose Eduardo dos Santos osebuse kweminyaka phose ngamachumi amane i-38 edluleyo. Amankampani angaba isilinganiso esingamachumi ayisikhombisa lana ekhulwini i-74% angaba esebunzimeni ngenxa yokuncintisana lamabhizimusi abaphila ngokuzisebenza lamabhizimusi amancane, kutsho impumela yocwaningo olwethulwe libhanga le-World Bank. Leli bhanga kucwaningo oluthiwa Zimbabwe 2017 profile ngesilungu liveze ukuba amankampani amakhulu asethathelwa ibhizimusi ngamancane, amanye angabhaliswanga kuhulumende ngokusemthethweni, agoqela abaphila ngokuthenga bethengisa. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni, iZimbabwe Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisane Ncube, othi lanxa kunjalo udubo lokusilela kwemali luphazamisa amabhizimusi abo.
Hayi, kuba affecte kakhulu ngoba kula cash and abantu laba into zabo eziningi, abanye bayimporta lama suppliers abo afuna cash up front, so ibhizinisi yabo isilo kakhulu kakhulu.
Kodwa ke sizwa kuthiwa abakhona abangani bayaphumelela lanxa kulobunzima obunje, ungasitshela ukuthi bakhona yini wena obazwi leyo?
Hayi, akule mbazwile kathesi ngokuphumelela ngoba mainly ama-customers abo yiwo afaka befuna i-cash ngoba benikwa ama-$30 $20 per week. So ukuthi umuntu aprefer ukuthi aqalise ukuyathenga izinto, uyakhalisa ukuthi umuntu agcina imali umbe for transport for kumbe for ezinye izinto. So kuya-affect ibhizinisi kakhulu kakhulu ngoba sike sazama lokuthi sikhulume la amabhenki, imali lezi abazi-chargeayo for ama-swipe machines they are beyond i-means zabantu bona labo. Futhi
asithi ufuna ukuyadinga isikwelede ebhenki, wena uphila ngokuzisebenza uyi-vendor, uyayithola yini imali?
Hayi, uyithola kuma-financial houses laba njabo o-Micro King labo untu. Emabhenki hayi, balutshwani ngoba baya befuna ama-collateral and abaningi abanawo ama-collateral akhona.
Bapha imali eningunganani?
Abanye baya sokudependa i-potential yakho, bayakunika maybe up to so ngokuthi kungikhona i-business yakho ikhule okunganani, babuya bezoyenza i-assessment. Abanye from $200 kusiyafika kubo 2000 lokukhula kwe-business yakho. Abanye bangikhona hayi, ama-interest abo anzima ngoba babehambe ebantwini every day besiya-collect imali zangikhona.
Kahle kahle ngawaphi amabhizinisi kumbe okuthengiswayo okungani kuletha inzuzo lezi nsuku?
Maybe kuma-local products kuba ngcono ukuthi ama-fruits lama-vegetables, but laba abanye ngoba thina sikhava i-cross section yabantu abaningi kulama cross border abahamba besiyahoda e-South Africa, besiyahoda e-Botswana, bayayithatha imali yangikhona sibe bezama ukuthengisa nge-eco cash, bezama ukuthengisa ukuthi batshintshele kumafoni abo labo, kodwa ukuthi bayithole imali yangikhona kube nzima kakhulu. Kodwa labo abathengisa izinto ezinjengezokudla yibo abangani bangconywane.
Udubo lolwana olwalukhona lokugijimisana lamapholisa kamanisipala selunjani lezi nsuku?
Hayi, ungani lungconywana kulezi nsuku udubo lokuthengisa lamamispara. Kodwa nje i-disadvantage asebelayo ukuthi abanye abantu sebebuya from amadorobho sebebuya koBulawayo ukuzongcolisa lokwenza into ezijeneyo.
Sanxa likhangele indubo ezikhona, libona ungani zingaqedwa njani?
Izinto thina sibona ungani kungaba le-vending policy, ngoba uhlupho yikuba kulezi nsuku sile problem kuma-council officials ngoba kabafuni abantu aba-organize, ngoba kibo abantu aba-organize abayi-association abatholi inzuzo. So bafuna abantu labana ababezimele vote ukwenzela ukuthi babe le-corruption lezinto ezinjalo. So nxa kungaba le-policy yokuthi konkona kube lama-associations a-registered ukwenzela ukuthi konkona abantu bonke bebe-registered ukwenzela ukuthi bahambise iy'ndubo zabo, ngoba abanye baba lenhlupho lamapholisi, bengaba lenhlupho lamapholisi umuntu kakwazi ukuthi aqonde ngabo ngoba kakwazi ukuthi konkona kule association. So abebesebethatha i-advantage yokuthi hhayi, njengoba engazi bebesebemntwana sebemphatha kuwo.
Sike sezwa udaba lokubana uhulumende ufuna ukuthi athathele umthelo ama-vendors. Kuhamba njani udaba lwe-taxi lona?
Bebezama ukuthi ba-formalize informal sector, kodwa lathi sifakile ezethu izizathu ezokuba kuyini esihlangana lakho. Kodwa abasithembise khona yikuba asikayiboni imali, kodwa u-Minister of Finance uthe esefakile imali kuma-companies anjengabo Setco, abantu ade berejistile before mhla ka-30 June bazathola imali, kukhanya ngani kubhajethi yakhe i-midterm budget uthe yena ufakile allocation yokuba abantu laba bathola imali zokuthi bathola amaloni nge-interest encane.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni iZimbabwe Upcoming Traders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sikhangela imizamo eyenziwa zinhlanganiso zabasakhulayo ukubakhuthaza ukuthi babhalise njalo bavote ngobuningi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo abaphansi komanyano wenera baqoqa ukutshengisela iHarare kusasa besola iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokwehluleka ukuqhuba amalungiselelo okhetho ngemfanelo. Abasakhulayo laba bathi iZEC esiphuzile kakhulu ukuqala uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba njalo engowebandla le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe.
Ngakhangela from 1980 Zimbabwe ayizakibe nama-election acacileyo, so sithina sifuna ukuthi sifake ipressure iZEC ukuthi ibe kwazi ukuthi uhlelo abantu bambile olokhethwa lusolwabo lwabantu bonke lusoluhlelo lwezanu ngolwezimbabwe. It is fruit imiteto ekona kumele ibaleloke ikwanise ukubanjwa umuntu wokhosi eZimbabwe nomntana wonke ofuna ukuvota akwanise ukuvota.
Lithi lina iZEC siphuzile uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kodwa ithi kayikabi layo phela imitshina yokubhalisa abantu laba.
Hayi ngoba bona yibo abasitshela abantu ngoba you remember bona bathi bona bazaqalisa ngo-April ngathese singena ku-August, so thina silandela iprogramu ebatshela iZimbabwe ngoba yibo abatshela i-national yonke ukuthi hayi sizaqalisa ukubhalisa abantu ukuvota. Njalo ungakhangela indlela esifuna ukubhalisa ngayo ukuvota siyo esiyijaleyo, kumele kufundiswe abantu. Into esiyikhangelele kakhulu njengebandla le-MDC ukuthi abantu bafundiswe ukuthi kuyini amele bekwenze, kuyini amele bekuthwale, umhlobo bani wokubhalisa ukuvota abaye bevota kangakanani. Ukubhalisa asikukhangeli kangako, but into ekhona esiyikhangele kakhulu yilwazi lomuntu obele bhalisa ukuvota abe ne-confidence kusystem yangikhona, ngoba even la izani ngoba even iZEC injeya kayikabi labantu abakwanisa ukwenza umsebenzi nalo.
Uhlelo lwenu lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise lona luhamba njani?
Uhlelo lwethu luyahamba sibili ngoba asilali, sikhuluma sinje akula day amahara kuprovinsi province by province ukuthi kubone ukuthi ngoba ama-district maningi ama-ward maningi, ngoba thina sibeka thesi njengebandla le-MDC amandla siwahambise kuma-ward ngoba yikho kulabantu khona esimele sicacise kangako ukuthi ungakhangela ngake ngakutsho ngelinye ilanga ukuthi sinobunzima obukhulu ngoba umntwana ozelwe ngo-2000 kathesi sekumele ahambe ayovota ngo-2018 sebeminyake ngo-18 kodwa nxa sikhuluma iZimbabwe yena kayazi esikhuluma ngayo ukuthi yake yaba iZimbabwe ekhanya, yake yaba iZimbabwe emnandi, yake yaba iZimbabwe elomsebenzi, yake yaba iZimbabwe elamafutha akwanileyo, isinkwa esikwanileyo.
Alo-ke ngumnumzana Dube Munkombwe osakhulayo lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Uhlangothi lwemelika olubona ngezimali olu-Treasury Department solufakele izijeziso zenotho izizalwane ze-China ezimbili lamakhampani amabili akulelo lizwe adingele ele-North Korea imali yokulungisa izikhali zohlobo lwe-nuclear le-ballistic missiles. Abafakelwe izijeziso lezi lugatsha lwe-Office of Foreign Assets Control kumbe i-OFAC bakhokela u-Sun Wei lo-Li Hong-ri akade besebenza labantu lamabhanga befihla ukwenzela ukuthi banike imali i-North Korea. I-OFAC ifakele njalo izijeziso lezi i-Dalian Global Company eyayihambisa impahla etshiyeneyo yephula umthetho wemelika lowe-United Nations.
Phezu kwalokho uhlangothi lolu luvumbulule ibhanga elibizwa ngokuthi iBank of Dingdong okubikwa ukuthi yephula isiqondiso somthetho we-US Patriotic Act ngokwenza okungalunganga okuhambelana lelizwe leNorth Korea. Unobhala wohlangothi lwezimali umnumzana Steve Manchin utshele intatheli yezindaba ukuthi iBank of Dingdong yayisebenza ngasese ukuthi ilizwe leNorth Korea lithole imali eningi kakhulu emazweni amaningi akuqela elemelika yokukhanda izikhali zohlobo lwe-nuclear lama-ballistic missiles. Ukujezisa ibhanga leli kuzakwenza ukuthi iBank of Dingdong ingenelisi ukuthola imali kwelemelika lamanye amazwe. UManchin uthe lokhu akwenzelwa ukuthi kubhidlizwe ilizwe leChina njengoba befuna ukuvikela ilizwe lemelika. Uphinde wathi umongameli Donald Trump lomongameli Xi Jinping wakwele China sebekhulume kakhulu ngodaba lweNorth Korea bavumelana kwentweni eziningi. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenza gadalala ukuthi limise okwenziwa lilizwe leNorth Korea elidelela amazwi wonke omhlaba ngokufuna ukuthi lilungise izikhali zenyukliya lama-ballistic missiles.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende weleMelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loPamela noThando Bhulu owaziwa ngokuthi nguNomina osanda kwethula ingoma elesihloko esithi Don't Cry Africa. Okwamanje uNomina uhlala kwele Germany lapho asanda qeda khona izifundo zamabhizimusi.
Ngihlabela ingoma nje ezile ngathi ya African touch. Ya, but ngizama ukubana lapho ngoba ngihlala ngapha e-Europe, so ngizama ukuthi ngihlanganise amazwe wonke la engela khona. So yikho ngifuna ukubana nxa ngihlabela i-modern music ngihlanganise the African music ukubana kube yimi mina njengoba ya ngivela kulawo mazwe.
Yes, yabona lapha-ke kuthiwa uhlabele R&B, kuzobuya i-pop, kuzobuya ke i-African sounds, i-jazz, Spanish and electro, yini lokhu manje?
Yebo, aso nginanqamba uhlanganisa konke nje ngathi okay, Afropop, R&B, elama elements like ama African elements, could be jazz, could be whatever. I mean, it's African, sifa ukuba sibe khona engomeni zami.
Ule ngoma osanda kuyethula kathesi ethi Don't Cry Africa, ako sitshele ngayo ma.
Yeah, ingoma leyo Don't Cry Africa ngayibhala nje ngesikhathi minyaka ezadlulayo, ngangacabangi ukubana ngiza release ingoma le. Iya encourage abantu ukubana abantu labo babone ukuthi hayi nxa sibambene sonke siyakwanisa ukubana siyenze izinto zibe ngcono, sikwanisa ukuthi sizilungiselele abantu abethu in the future. So ngambe ukuthi ingoma le iyakwanisa ukuthi khona ya ikhuluma ngezinto ezenzakalayo nje emhlabeni, most specifically in Africa. Yeah.
Yeah.
Don't cry, don't cry, Africa. Just try, Africa. Your day will come, oh, we shall rise. Don't let it go, just hold on. Brothers and sisters, just keep on trying.
Lo ke nguPamela noThando Bhulu ngobe sixoxa kuhlelo olwebulenjini lo Gibbs Dube Studio 7 kukhasi leVOA Indebele. Okwamanje ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkokheli yebutho uXolo ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party iPDP lethule amagama abazancintisa kukhetho lokudinga abalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.